So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 11 kumpalakazi 2019 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
sokusayeliswa lokwenza irali, irali yona zongwane lokuthi uyohlanyela isaka ngelanga le-tree planting day safa kwenzakala yini ngenye indlela ke ebonisa ukuthi khona hhayi akusekho yilokhu ukunaswa kwamalungelo oluntu.
Abalwela amalungelo labebandla le-MDC bathi uhulumende we-ZANU-PF uqhubeka esephula amalungelo kaZulu.
I-constitution yethu yelandela ye-ZANU-PF ikhuluma icacile vele ukuthi into ebendihamba njani kukhethwa kuma-congress nje kuphela. Ama-conference yi-platform ekuthi sibe sivuselela sibone ukuthi iy'nqumo ezenze i-congress ziyenzeka na.
Uyaqala ngokusemthethweni umhlangano we-ZANU-PF omkhulu eGoromonzi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa labinhlanganiso ezilwela amalungelo ezigoqela i-Human Rights NGO Forum sebesole uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa besithi uyaqhubeka ngokwephula amalungelo kaZulu lokuhlukuluza abantu. Insolo le iphume izolo ngesikhathi amazwe omhlaba enanza ilanga lamalungelo ele-International Human Rights Day. Inhlanganiso ye-Human Rights NGO Forum ithi uZulu ubotshwa mahlayana eZimbabwe kanti njalo uhulumende kavumeli abantu ukuthi bahlangane bekhululekile njalo bakhulume ngokubahluphayo. I-MDC yona ithi uhulumende uqhubeka ebopha amalungelo ayo ewahlukuluza ewalela lokwenza imihlangano yawo. Uhulumende uthi umongameli Mnangagwa uyawalondoloza amalungelo oluntu ukwedlula umuyi umnumzana Robert Mugabe. Kodwa isiphathamandla se-MDC esigabeni se-East Coast eMelika, umnumzana Tambura Impariwa Gwekwerere uthi akunjalo.
Hayi, ilapho baba kulapho kulenkinga khona. Hayi, asingeke sitsho njalo ngokuba izinto ezenzakalayo eZimbabwe ezibonakala emhlabeni wonke nje jikelele ebezenzakala ngamalanga amalutshwane la asanda kwedlula njalo lezi vele ezisenzakala isikhathi sonke lesi. Hayi, asingeke sitsho njalo baba.
Ukungaphi kahle kahle elingathi uhulumende uyaphazamisa khona?
Siqale ngokuthi uhulumende wenzani ukuvumela abantu ukuthi babe lawo lawo malungelo avele akhona. Ziningi indlela ezingabonakaliswa nguhulumende ukuthi khona uyawananza lawo malungelo. Asiqale ngendaba yokuqala yokuvumeza abantu ukuthi bakhulume ma befuna ukukhuluma, abantu babonise ma befuna ukubonise. Singabheka kathesi into ezenzakala eZimbabwe. Awusekho lokhu, sakwenzakali ukuthi kwesikhathi. Njengebandla thina vele singathi siqonqosele khona futhi khona hayi thina nxa ungabonakala nje ukuthi ungowebandla lethu le-MDC hhayi awuvunyelwa. Sokusayeliswa lokwenza irali, irali yona zongwane lokuthi uyohlanyela isaka ngelanga le-tree planting day safa kwenzakala yini ngenye indlela le ebonisa ukuthi khona hhayi akusekho yilokhu ukunaswa kwamalungelo oluntu.
Kodwa iZANU-PF ithi uMnangagwa uyawahlonipha amalungelo kanti lohulumende wakhe uyabavumela abantu ukwenza yiloba yini abakuthandayo okuyinto abathi ibingenzakali phansi kombuso kaMgabe. Ungathini ngalokho?
Xa isitsho ukuthi khona ye sebevumele ibandla labo leZANU-PF ukuthi liyenze santanto hayi uyabeqinisile lapho ngoba hayi nxa beZANU-PF bengafuna ukuthi babonisele hawu bayabizana bayilwe baqhushe ngamaphoyisa abe ngapha ehamba lawo hayi abezanupiyefu ubavavavasilele sibindini lapho singakuzo ukuthi sithi khona izanupiyefu ingathi khona into sezingcono kulesi khathi sikamgadi hatshi akula nto etshenzileyo lapha ngoba singakhangela imithetho esikhona umthetho ovele usebenza wavela wasuka kudala uthiwa yiposa wazotshintshwa waba yiloma usitshintshiwe futhiuzima kakhulu ukubamba awedlula lapho wawusenza khona ukuqala lapha
umnumzana Tambura Impariwa Kwekwerere isiphathamandla sebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa esigabeni se-East Coast khonapha eMelika. Umhlangano omkhulu we-ZANU-PF wenziwa kanye ngomnyaka uyaqala ngokusemthethweni namuhla eGoromonzi lapho idale laleli bandla ele-Central Committee elizahlangana khona likhulumisana ngokutshiyeneyo. Kusasa khona kuzahlangana idale le-Politburo. Amanye amaphephandaba ebulenjini anakanela ukuthi lumhlangano uza nquma ukuba kususwe abasekeli bakamongameli welizwe abathi umnumzana Kembo Mohati lomnumzana Constantino Chiwenga kufakwe unkosikazi Opa Mchinguri Kashiri. Kodwa ilunga leZANU-PF Central Committee umnumzana Joseph Chuma utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi la ngamanga ngoba lumhlangano kayisiwo okhetha inkokheli njalo umongameli nguye ozikhethela abasekeli hatshi amalunga ebandla.
I-constitution yethu yelandela leZANU-PF ikhuluma icacile vele ukuthi into lezihamba njani. Kukhethwa kuma-congress nje kuphela. Ama-conference yi-platform ekuthi sibe sizithelela sibone ukuthi izinqumo ezenziwa i-congress ziyenzeka na sifika phambili silokhu sinepa on. Akula kukhetha okukhona okuzenza omunye umuntu ngaleso sikhathi njalo abasekeli bakamongameli silabo bakhona sisuthekile ngabo so angiboni ukuthi kona kuyabe sekukhethwa futhi njalo lokhu yinto eyenziwa ngumongameli wa yini thina bantu nje so angazi lokho abantu babe kuthatha ngathi yizobona kwana ke into bona yokuqhuluza ye social media okwenzakalayo okuhlala kubhalwa manga kuphela uzitha lo sesile yelo sokuthe bekhuluma into ezingekho into ekhona yona leyo ukuthi hayi le conference yasho congress ucongress yilapho ukukhetha khona ukukhokheli
kodwa sesibone ama provinces esithi wona ba endorsa lokho kuthiwa ku endorsa ngesilungu umongameli kuyaba kuhamba njani khona lapho ku endorsing lokho
ukuendosa akusonto emangalisayo njalo asonto entsha njalo asonto ota singaqakathekiswa kakhulu ngokunye kwezinto eziyabe zisiza khulunywa ngale ngoba anti yakwazi nxa sisiya conference ama-province ayenza ama-resolutions awo okuyizinto ezizaba yizo izigxoxo zendaba esizaxoxa ngazo sikhathi kwakhonoku bafake into eziningi into ezihambelana lo mkonomi ukuma kwezinto ukuthi zimi njani ukuma kwe-party yethu yeZANU-PF imi njani konke lokwana kuyafakwa ukukhuluma hayi thina siwa conference sinikhuluma ngalokhu lalokhu lalokhu so uku-endosa kukamongameli kutshengisela kana ibandla lethu leZANU-PF lokumthemba umongameli wethu ubaba uMnangagwa lesikhathi lesi ukuthi hayi nguye yedwa esimkhangele ukuthi yena uzazimelela ekhetheni lolu oluzayo oluya ngomnyaka ka-2023 so akula nto emangalisayo njena akula nto omele abantu betshona bebanga umsindo ngayo yinto nje eyi-internal process esiyenzayo singa-endoza imnyaka yonke next year futhi 2020 singahlangana futhi ngo-December sizayendoza futhi 2021 si-endoze futhi 2022 yiko lapho kule congress khona kwi-congress kwafana yiko lapho okhetha khona nxa kulo munye osinayo uzabuya la hatsho ukuthi hayi lami ngiyafuna so siya ebantwini kethu abantu bazathini abantu bazavota nxabe lokube funa umongameli nalethi layo bazamvotela futhi noma kulo muntu ebuya ngoba i-democracy vela awuyaliswa ukuthi umuntu asuma ukuthi hayi lami ngiyanjani ngiyafuna nxabe uyafuna kunama-processes akhona abana kumele asekele ngama-provinces athile hawu kungaba njalo-ke sesiya ku-congress siyovota kodwa nxa kungenjalo hawu sabe sekusendosa size sifike ku-election lokona kutshengisa ukuthi kona aso party ekhangele namhla kuphela sikhangele nakusasa nxa sikhangelayo ukuthi into zenzeni namhlanje lakusasa lela kusasa silikhangele kona izabe limi njani so yi-stabilite esiyifakayo nje ukuthi hayi thina sahamba ngesicathulo lesi ngesikhathi lesi kodwa akuvalelanga muntu ukuthi kona kube la umuntu nxa sifuna ukuthi ona afakela kelize uzalifaka okuphumayo ngabantu yibo abanjani abathoyo ekugcineni mina bona bafuna ubani ngoba umkhokheli uvele ebantwini awuvele kwezindawo ezishiyeshiyeneyo
Umnumzana Joseph Chuma lilunga lezanu PF Central Committee obekhuluma lo Chris Gande we Studio 7. Unobhala jikelele ohlangothi lwabasakhulayo bebandla leMDC umnumzana Gift Osterlosi Siziba uthi uyathokoza ngokwesulwa kwecala abeletheswa elokuqoqa ukugenqula uhulumende wezanu PF. Icala leli lithwala isigwebo seminyaka edlula amachumi amabili kumbe ukulengiswa. UChris Gande weStudio 7 uxoxelo Siziba ngalolu daba.
Sengilenyanga ke ezisiyangalombili ngisemakhothi ngendaba ke ecala abanyiselona elekwi-insider i-public violence ngemva kokubana ke ngi-adresse abantu be-movement for democratic change kurali ebiyenzwe eHarare. Kodwa wathi kuthole ukuthi ke bekungela witness isetimile witness e-1 engazange ibonakale. Okokuqala bathi ke uyemseni, okwesibili after ke amaviki amabili bathi hayi usalungisa ke abatshona ngama-rituals khona ngale khaya lakhe. Then ngemuva kwamaviki amabili njalo basebesithi uyenzeke i-accident esendleleni. Yikho ke lapho sigcineke ngemva kwamaviki amabili njalo futhi sesihlangeneke waswelakala ke kwasokugcina sokuthiwa hhayi kungcono continue ngabathi yona ngama-way of summon okuthi ke lapho abazabe sebenaye khona witness bazangidinga okuyikho technically okutho ukuthi indaba siphendle.
Kanti vele uze ubotshwe icala lalingelokuthi utheni amazwi owakhuluma?
Bona babesithi emazwini ngathela abantu kubana ke kufanele sidise umnumzana emasoni nangakho esihlalweni njalo ngatshela abatsha ukubana bebuye ke lamathaya lakho konke ukuze kuzoyenzwa imisindo edolobheni.
Manje ukwesulwa kwecala leli wena ukuthatha njani?
Ngibona ngani ngingene ke edale ngesikhathi lapho ke eselebrate khona International Human Rights Day okuyikho okutshengisa ukubana ke thina njengabatsha lozulu wonke jikelele amalungelo ethu ke ancindezelwa ikakhulu sigangela ke abathi yona ke yi-freedom of speech ngenxa yokuthi kumele icalekilalo labanye abathiyeneyo abakwinhlanganiso ye-movement for democratic change lilicala ke lokusebenzisa amazwi ukubana sikhulumisane labanye mayelana lesimo esiselizweni. So lokho kuyatshengisa ukubana ke si-celebrate International Human Rights Day ngesikhathi lapho ke abantu ababotshwa khona ekugcineni kuswelakale ke umuntu ongabuya ke ezoba ke i-evidence ukuthi hayi longamuzwe kukhuluma lokho okukhulunywa ngubotshiwe kodwa wena nguya kusubothiwe wahlala isikhathi eside ejele wahlala uripota emapoliseni wathathelwa ama-passport wabhadaliswa i-fine ye-1,000.
Umnumzana Gift Osterlosi Siziba ngonobhala jikelele ohlangothi lwabasakhulayo be-MDC ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 eseHarare. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yezimlife.com ithe kulabantu abalichumi lasishiyagalolunye asebebulewe ngumbane elizweni lonke jikelele kusukela ngomfumfu kuze kube namuhla. Inkundla yeNewZimbabwe.com yona ithi igqwetha elimela owake waba ngumphathinsambo wendaba zokwethekelelwa kwelizwe unkosikazi Priska Mpumira litshele inkantolo izolo ukuthi uMpumira akalungelanga ukuqala ukuthonisiswa ngamacala enkohlakalo awetheswayo ngoba ingqondo zakhe kazikho esimeni esihle okwamanje. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Ya linjani basakazi? Hayi, thina siyaphila. Hayi, thina abantu bezandla sesikhathele ngabo la. Izandla sikhathele sibivele, hayi asakwazi lokhu. Athe sibamisa umhlangano ukuthi kwino zakulungisa umnankakho. Umnankakho sebulela ilizwe lo, akubulali ilizwe vele. Odokotela akaholisi, kathe siholisa amadokotela labanye ngama $30 US dole bese situnika abantu imali. Akaphume embusweni lokhu, ake phumule vele kayekele lokhu. Lalaba bantu abangivotela ngikwathi bathi bavotelani. Abantu abadliswa abantu ngabantu bezanu bayahlupha. Uchuma lo vele lo la uchuma lo vele ngalibani uyaphuma lapho vele usesibangela umsindo elokhu ze. Ulokhe buya kuma studio ekhuluma ngangomunye ngawe uyahlalela le. Udlalisa ithu lokhu ekhuluma labanye ngiyabonga. Umkhwana nje eBotswana.
Bonani sele bonani balaleli banilibambile sisinde emazweni ithanda ukulibingelela ngithile njani njani ihlobo zami lonke lapha elikhona thina siphilile kahle siseButswana ngalesi sikhathi sikhuluma kanje egama lami nguSimeon Ncube ekhaya ngisuka eLupane endaweni yaseJotsholo engombani koNcube komguza uyazi ihlobo zami kulusizi olukhulu kakhulu lokho esikuzwayo okomapassport kambe ipassport mayisiyadura ngale indlela kambe sizakwanisa thina esihlala emazweni ngoba ma uthi siyikhakhulethe imali yakhona kobo 3000 something masiyitshintshela emapuleni ngama 3000 ithatha iminyaka emingaki yena le passport and khonapho uzuyithatha ipassport yakhona ugadangana amabhasi ngoba ezinye izinto abakhokheli bakhuluma ngokuthi bona bangabakhokheli kodwa singeke sibe njele ukuthi kodwa bengabakhokheli kodwa abahlale phansi becengisise izinto thina sihlalela uPani kodwa but imali okusuka eJotsholo usiyadlulela uPani usiyabhulawayo komsitheli imali eningi kakhulu ukuthi angakuze uyikhulume plus le passport which means lokhu sokuyisitshengiselo sokuthi sokuyikulokhuzela abantu lokhu sokuyikubulala abantu ngingelawo amaningi izihlobo zami sile sicelo kupresident wethu osikhokhelayo singeze singamfakanga yena wagidimela ukungena phambili esenzela ukuthi ebe sikhama kahle hayi siyakubonga lakho ngeze sikhame kodwa ngeke siqede angeke siqede sikhona siyaphila sikwamanye amazwe and nale mali oyikhulumayo angeke wafa wayibona uzayibona emaphupheni awuyibona hayi ngisho angeke wafa wayibona izihlobo zami sikwamanye amazwe sikhuluma sinje so thina siyakwanisa ukuhlala singamadabu lapho siyakwanisa ukuhlala singamadabu lapho vela sidlali njalo vele siyahlala singamadabu lapho iminyaka le minyaka le mali angeke wafa wayibona uzayibona emaphupheni
indaba engingakhuluma ngayo lapha ezwisa ubuhlungu nje indaba le ezesa okuthiwa khona sokuzongezwa isikhathi se-load shedding kambe kanganani kuvele nje ugetsi wangikhona evele ethatha isikhathi engekho nxa sokuzathiwa sokungezelelwa isikhathi kufana nje lokuthi vele yena ugetsi lo vele kasekho kufana lokuthi vele kasekho and nxa usithi uyananzelela khathesi akusela mehluko umuntu ohlala ekhaya lohlala edolobheni kambe yona i-government yakithi yona le ithini nxa isimo sinje yona iyiyo futhi ephinde yomisela abantu kambe ubaba yena lo uthi abantu baphile njani kambe labo bona laba abatshona besithi izano this izano that kodwa kuphila impilo enje mhlawumbe kubona ezindlini zabo yonke into iright that's why bethona beqina nje ubezwa nje labanye abehlangothini lakithi beqinisa sibili imhlathi bekhuluma izinto ezingazwakaliyo ngoba bona bayadla bayasuthe ezindlini zabo labantu ababo balala belamalayithi mhlawumbe bona abalayeleyo lotheddi ngoba ngempela xa ule ngqondo ezikwanileyo angibona ukuthi ungathona ukukhuluma usithi izani right wona ulamba kumbe mhlawumbe uhlale emnyameni hayi akula ngqondo ngiyabonga
kunzima lokho kusekhaya ngapho ofaro bakithi labo kunzima abalanhliziyo amalungelo abantu asabulawa abahloniphi ma ungakhuluma sokufanele ubulawe ngoba ufuna ukubasuse kudleni so okwenzakala ekhaya kubuhlungu kakhulu kwamalungelo abantu asikhohlweni but mayikithi lingelele phela ubaba laphana eLupane enzalikwa kusobhuku Fred Ncube ubaba uJekonia Mpofu ngithi mina ngiyabakhumbula abazali lokho sasuswa yisu isimo seZimbabwe leso sihlala sikude labazali ngiyabonga futhi Mike ngithi ngidlulise nje ukubingelela lokubonga uhlelo olungathunjwanga eStudio 7 ngiyabonga kakhulu.
Labo ke bekungabalaleli be Studio 7 abasithumele imlayezo yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Ukhumbule ukubana nxa urekhoda ube sendaweni ethuliyo engelamsindo njalo uphakamise iphimbo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Abantu bakwelegini abangena kusigidi esisodwa i-1 million batshengisele esigodlweni salelo lizwe iConakry izolo beswala umbuso kamongameli Alpha Conde. Amapolisa akwele Somalia adubule abulala izigilamkhuba ezinhlanu izolo ebezithumbe enye ihotela eduzane lesigodlo sikamongameli walelo lizwe. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Abebandla eliphikisayo elamademocrats bethule ngokusemthethweni amacala amabili abawethesa umongameli Donald Trump izolo okuthiwa yi-articles of impeachment ngesiNgisi. Icala lakuqala ngelokusebenzisa iofisi yakhe ngendlela engayisiyo ngokudinga ukungenela kwele Ukraine kundaba zombusazwe weMelika. Elesibili ngelokuzama ukuvimba isandla sedale leCongress kuphenyo ebelilwenza phezu kwalawa macala. Idale leLower House selizavota phezu kokuthi uTrump asuswe na embusweni kumbe hatshi. Idale leli likhangelelwe ukuvota lisekela ukususwa kwakhe embusweni ngoba lilawulwa ngamademocrats ayiwo amethesa amacala. Emveni kwalokho uTrump uzathonisiswa lidale leSenate lona elilawulwa libandla lakhe elama-Republicans. Kulapho-ke abebandla leli abakhangelelwe ukuvimba khona imizamo yama-Democrats. Ukuhlaziya lolu daba sixhume umnumzana Gary Twala Jackson, isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika.
Izenzo zikamnumzana uTrump zibe sobala emphakathini kuwonke umuntu ukuthi kenzanga kahle. Kakulunganga ukuthi nxa kuxatshwana phakathi komuzi kubonakala indoda sigijima isisiyabiza umakhelwane kumbe sisiyabiza umngani wayo ohlala ngaphetheya ngale ukuthi kazophenya okwenzakala lapha ekhaya. Lokho kutsho ukuthi usuyehlulekile wena njengoba balapha ekhaya xa sugijima usiyabiza enye indoda isingafika emzini wakho ingasayenzi lokho eyibizele khona. Mhlawumbe ikwenze ibise kwelamisela ngokungekho emthethweni kusasubusa ukukhala sekulethole lingasola lapha esibayeni.
Kuze kube lamhlanje abebandla lakhe uTrump elama-Republicans kuCongress bamilaye kuyiwa phambili ubona bekhona yini abangaguqula ingqondo.
Umbona ngathi kusangenzeka ukuthi mhlawumbe batshintshe ingqondo ngoba uTrump usephambanise okwedlulisa amalawulo njalo bufakazi wokuphazama kwakhe. Kunzima ukuthi buphike. Kukanti-ke kungenzeka futhi njalo ukuthi sibone ukuthi laba bantu abasebandleni lakhe bafakwa nguye elezi zathu zakhe ngoba evele sazi ukuthi ule nhloso yena. Nganikeza isibonelo ngokwenzeka ngakwelese Zimbabwe lapho esibuya khona thina. Abantu abangaphansi kwebandla lezanu ibandlela zakala kahle ukuthi selehlulekile ukubusa njalo ukutshintsha isimo selizwe leZimbabwe. Noma ungazobabuze nongabavuse ebusuku kusemini kuntambama ingoma abayihlabelayo bona ukuthi izanu yenza kahle iyaphumelela. Kungani lokho? Ngoba bakhankasela isinkwa sabo. Kufanele benze lokho okuthandwa mhlawumbe ongajabulisa labo abaphezulu kube bandleni labo.
Nxa engasakhitshwanga embusweni uTrump nge-impeachment le, ubona kuhamba njani kukhetho lomnyaka ozayo?
Nxa ukwenze kumnenza na Trump asinde kulolu phenyo olukhona olungamkhipha embusweni, angimbone ephumelela kukhetho luzayo ngoba impazamo yakhe isiboniswa okunye kade singakwazi, mhlawumbe kade kungaziwa yilabo abamlandelayo. Kwabonisa futhi amakhono akhe kwezombusazwe ukuthi hayi akalawo lawo makhono, njalo kusobala ukuthi konke akwenzayo ukwenza nje ekhangele ukuthi yena uthola lokho lokho hayi kulizwe kuzwekazi lase-America. Njalo mbona ngathi futhi abantu abaningi abamvotelayo mhlawumbe kade bemsekela banamahloni nje ukuphumela egcekeni ukuthi hayi sasicabanga ukuthi umnumzana umnumzana oleqiniso, umnumzana olenhloso enhle, kodwa hayi usuwehlulekile, usulahle ithemba lethu. Kanti futhi lokho kuyatholakala vele, silakha ukuthi nxa kwenzeke into engasithelela amahloni, lalapho kufanele sikhulume bese sithula nje, senze ngathi asiboni, kodwa sisazi ukuthi ithuba nxa lingeza ukuthi izinto zitshintshe, hayi singathatha lelo thuba nje sitshintshe izinto. Angimbone ephumelele uTrump. Lanxa engakhankasa sibili, nxa ukuthi usindile kulolu phenyo, mbona ngathi uyabedlalisa isikhathi sibili.
Umnumzana Gary Twala Jackson, isizalwane seZimbabwe esilwela amalungelo oluntu, njalo uhlala eTexas khonapha eMelika.
Amadoda siyabakhumbula bonke abasikhathekelayo kuleli lizwe lakithi, ababesebenza ngaphansi kwalo mkhathi esisebenzayo sezomculo. Madoda namhlanje ngihamba nokufokagoli awu usho mina kanye ungondongondo umastermind umgidiyeli umenzwe izinto zenzakale umabobotheka kodwa inhliziyo zabesifazane umabongwala uphakathi. Noma ungangibona nginje ngigoba ngomntwana oyedwa ongumfana umfa ngobhuda umkhufu umfana lomzimba omnani ungaze umthwalele esibhedlela ucabanga ukuthi uyagula befike belalise wena ubuye
samukele abasibukeleyo kuFacebook. Siyalibonga uxhaso lwenu. Kulobani laphana kulo Vusi Mpofu othi wena nkomo linjani baba, ngiyaphila sikhathele ngohulumende wakithi, sesise-Iraki osadamu bakithi sesikhathele. Jonathan Sola uthi wena kunzima shuwa ulondoloza kuphi kwakhona sibili yazi. So Lois Ndlovu uthi wena uvuka njani msakazi. Vasco Nyaningwe Moyo uthi wena siyavuka msakazi, livuka njani vanele nkomo. Uthi wena mina ngokuya ngami ngakuya ngami ngabe leyo Central Committee ihle ikhuphe yena umnangagwa khathele thina. Tabisani Ncube uthi wena livuka njani ekhaya. Queens Manda Madonko uthi kunzima kuleli lizwe, asazi siyophephelaphi. Noel Sengani Ndlovu uthi wena uvuka njani nkomo. Last but not least u-Arthur Khumbu Ncube uthi wena livuka njani msakazi. Bakhumbula ke amaqhawe akithi lapho ngengoma ka Big Five ihamba leqembu lakhe le TK Brothers. Ityona siyabakhumbula, hayi bahlabela ke kamnandi. Singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. abalwela amalungelo labe bandla le MDC bathi uhulumende weZANU PF uqhubeka ngokwephula amalungelo. Uyaqala ngokusemthethweni umhlangano weZANU PF omkhulu eGoromonzi. Kwanele kodwa likhumbule zikhona eza kusihlwa ngwafasta 7. Mina lani asidibaneni kusasa kwezekuseni njalo ngwafast 6. Olivalelisayo ngotsungamilinkoma litshoni kuye.